Inhlangano yezakhamizi iBulawayo United Residents Association kumbe Bura isilobele ugatsha lukahulumende olubona ngezentengo ole Consumer Tariffs and Competition ukuthi luzochasisela uzulu wakoBulawayo ukuthi kungani uhulumende engavikeli abantu ekukhwezweni mahlayana ukwenziwa intengo mihla ngemihla ezitolo. Umgcinisihlalo walinhlanganiso umnumzana Winos Dube uchazisele iStudio 7 izizathu ezenze bathatha lelinyathelo.
Indaba yentengo eyenzakalayo lapho kukhona abantu asisakwazi ukuthi lokhu kuyini intengo engakanani ngoba ama-prices asephonga ukukhwela imihla ngemihla. Osokusenza abantu sizibuze ukuthi kambe siyangaphi kusisa ngaphi. Yikhona ke kusukela emhlanganweni we-General Meeting yeBulawayo United Residents Association lapho abantu abasume bakhalaza bathi bona njengobukhokheli benhlanganiso sinelabameli abahlali bakoBulawayo asithuthume ke sisukume siyebadingela siyebacelela i-protection kuhulumende ngezehlakalo zentengo ezikhona ikakhulu bebekhangelele intengo yokudla okunjengempuphu. Impuphu eyiyona impilo yomuntu waseZimbabwe.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Angleston Sibanda uthi kumele uhulumende athathele osomabhizimusi abakhweza intengo mahlayana amanyathelo alukhuni.
Kugcina kungcono ukuyathenga isepa emkotweni ebantwini ababuya layo eGoli bayithengisa ngentengo engcono kakhulu. Lanxa nje baye befuna i-cash kodwa kuyabe kungcono kakhulu ukuthi uvele uchane lo okay uchane lo TM uchane nje lezitolo uzihambele uyothenga emkotweni. Ngoba kukhona okunye okwenziwa ngabantu bamabhizinisi esibona ngani kuthiwa bangani bajezisa abantu ukungazani kuthiwa kulicala ukuba seZimbabwe. Ngoba akula sizathu sokuthi i-SAF emark ethengiswa ngama 40 rand eGoli izothengiswa ngapha almost 100 bond. Imali yakomuntu osebenza kuhulumende ivele iphelele khonapho. Uhulumende kumele ke akakhalise uswazi kuma-businesses esibona ngani kuthiwa ama-business kukhona i-sabotage kumbe ngathi i-sabotage abayenzayo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi sokunzima ukuhlela imali ukuze ihambelane lendleko zabantu.
Imali olayo esikhwameni namuhla kusasa ivuka ingenelisi ukuthenga ulutho and lokhu sikubona every day ngokuhle kwamalanga ayo. Imali ebikwani ukuthenga isinkwa namuhla kusasa kayeneli kuyawumele ungezele lephezulu. Othele ngayo amafutha okuhambisa izimota kusasa kuyawumele ungezelele ufake enye imali phezulu. Othenge ngayo amagetsi kusiya kusa kumele njalo ungezelele. Ngakho-ke iproblem leyo yiproblem abantu beZimbabwe asebehlangana layo every day. Awusakwanisi lokuthi uhlale phansi ubhale lokho esingakuthi yibhajethi uhlele ukuthi imali yakho uzayisebenzisana.
UDube uthi bakhona osomabhizimusi asebeyizihwaba abafuna ukunotha ngokuphazima kweso.
Yikhona-ke ubona sikhalaza senje nje ngoba sibona ukuthi kulapho osomabhizimusi abayizihwaba abakholisa bekhwabitha ubana lokho bezenzela bona indleko zibe zihle kubo umnotho belokhu bezibuthelelela bona kodwa bebulala abantukazana abantu abangalalutho ikakhulu ngasikhangelele lo mumo elizwe lethu ukubana abantu bayazisebenza iningi laba kula msebenzi ukuthi abantu baqhatshiwe laphana kuze kufanele abaqhatshiweyo iholo lakhona vele kayisilo lelane livumelana lo mumo nalo esikhuluma ngawo ukuthi izinto zihamba ngale ndlela intengo kunje kulama interbank rate akanjekanje ihwebo lolonakalini kalikho ngaleyo ndlela.
Ezinye ingcwethi kwezenotho zithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe enziwa nguhulumende isifana lokuthungela izigamba ezivelelazo zivuza. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, igama lami nguChris Gande.